Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni o Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuMbimbitho 2025 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje. Abathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladini bathi sebegoqole indlela abasebenza ngayo ukwenzela ukuthi bethole inzuzo ethe xaxa.
Tisizo ukuthengisa fresh chomoya ongayichaya uyomise uthengise kungufushwa. Tisizo ukuthengisa imengo iyimengo ongayiyenza ibe yijuice.
Ingcwethi kwezempilakahle sezikhuthaze abesifazana ukuthi bebhalisele ukuhlolwa ezibhedlela lemakilinika nxa sebekhulile. Kumbe bengakazithwali kusese lesikhathi
kusobe leminye imikhuhlane engabakhathaza ekuzithwaleni kwabo agcinakale kahle impilo yakhe lempilo yomntwana nokuhlolwa isimo sakhe sezempilakahle.
Kwezemidlalo silengxoxo lomdlali wenqindi olodumo u-Elvis Moyo owazakala ngokuthi ngobulawayo bomba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abathengisa impahla ezehlukeneyo ezitaladini bathi sebegoqole indlela abasebenza ngayo ukwenzela ukuthi bethole inzuzo ethe xaxa. Ukuze sizwe amanyathelo asebewathethe, sixoxa lonkosazana Deborah Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
You will find ukuthi nxa bethengisa amatamatisi sikhanyela for one customer amatamatisi bona bebaningi. So instead of selling amatamatisi sungayenza ivalue add uyenze kumbeni kube ngufusha amatamatisi kumbeni uyenze intanga kube yinhlanyelo kumbeni uyenze ama-drinks. Sesidiveta from ukuhlala phansi sithengisa into eyi-one. For example, even le mbhida leyi sesibakhuthaza ukuthi instead of uthengise fresh chomoliya ongayichaya uyomise uthengise kungufushwa. Instead of uthengise imengo iyimengo ungayiyenza ibe yijuice. So ngezinye izinto esizenzayo sikhangelele futhi lokuthi uhulumende wathi lesibhaye iZimbabwean products. So we're producing now izinto zeZimbabwe. We find ukuthi abantu sebeproduce ama floor polish, ama detergents, izinto ezithize. So sibafundisa futhi lokuthi brand ama products abo bengaphongo athengise ngebrandwanga. So sebrandwa bekwanisele ukuthi baregister. So kungamakhampani okuncane ongamabhizinisi okuncane sibalekela phela lezimra ukuthi njengobana layo ngapho iyagijimisa. So nxa seberegistile amakhampani zesibekwanisa labo ukuthi bebhadala i-tax ezemthethweni. Kodwa kuseselemfundiso eziningi esizenzayo njalo siyakhulumisana nomunicipala, sikhulumisana lohulumende njalo.
Abazihiqizela impahla zabo singathi kuhlanzekile yini lapho abasebenzela khona, njalo ngubani ohlolayo ukuthi impahla lezi zenziwa kuhle ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi azisoze zithinte kubi abantu kwezempilakahle?
Sisebenzisana labo Ministry of MSMEs. Yibo abalabantu abaqeqetsheleyo ababafundisayo ukuthi bapheke njani izinto zabo. For example, maybe ukuthi beyenze ijuice, you know, eyokunatha, even lama-detergents. Bayamonitwa laba bantu ukuthi sibone ukuthi amagabha abawasebenzisayo aklini, konke abakwenzayo kuklini, labo basmart. Sesibancedisa njalo ukuthi beregiste amakhampani abo as a group. Ukuthi ama-policies eZimbabwe anzima ukuthi usiyalandela kakhulu, but sihloko sikhulumisana especially laba esazi laba abayenza ama-barcode esazi ukuthi iteste ukuthi izinto zabo zisemthethweni ziright. Kodwa ngendlela abatrenwa ngayo asikaze sizwe umuntu ogulayo. And sokulabanye abangenisa izinto zabo ama-drinks like kuma-shops amancane, kuma-tuck shop, umkambo yona le encane okay labo spa akusela. So ngama-drink sibili esiwakhangeleleyo ukuthi a-right mahle evinela ngama-cascade.
Abaphatheka kakhulu kulokhu ngobani? Labesifazana bayeza yini ngobuningi ukuthi bebhalisa amakhampani abo?
Thina njenge-BVTA masikhangele 75% of abantu esisebenza labo ngabo mama. So we find ukuthi vele omama yibo abathatha iactive role. Even noma bethunga sike saba lenhlanhla nje sathola umngane osincedisayo ukuthi laba sibe lama business angathi akhanya acaca ba register. So sila ma groups sibele amaningi phose afika 20 sibele ase registerile asebebizwa sibele ngokuthi olisipho asebebizwa ngokuthi izikhukhukazi nqa ligcina inkuku asebebizwa ngokuthi omama banamhla besenza ama drinks o golden shine flow polish. So benga register kama company abo sesibayenzisa le branding bese le training athi siyenza ukuthi go digital nge-business yakho ukuthi uyifake ku-Facebook, uyifake ku-WhatsApp, uyifake even kubo-email ukuthi hayi ngile-business yami ukuthi even ungagugula kunje ukuthi hayi mana ngidinga onesipho mbene ngidinga umama wanamhla nje ku-WW bani bani ubuyithola isithi bar ikhiphe lama-products yabo abayenza kade kungehlulani. Imazo esinathayo le barcode ama detergents abuya from South Africa makungu oil abuya endaweni ezijene yala ama barcode ahloliwe ngokusemthethweni. So lati kancane kancane sizafika khona ngale ukuthi kathi sama WhatsApp asesengama phone lawana ukuthi sokuyifona ukuthi zafonela umntwana kuphela. No uzayibona sile business address noma usumdinga awusadingi usisidebi usudinga suthola sokungelinye le branding name yakhe ayifakileyo ukuthi ngumama wanamhla ngisukhukhukazi ngone sipho uphathima wathini kwathini. All in all ekugcineni wangona sifuna bethe legacy yabazukulu babo. Sinanzelela ukuthi kudala silabo mama labano usidunga lunguza ngawendi ukuthi ma cobra angithi ma vimu but bangapi basebenza yebo bafundisa abantu babo atesa abantwana bakhona bangama inodoko bangabo lecturer bangama but ugogo sebhubhile kasalanga eleli gasi ugogo sebhubhile kasalanga yaziwa sesepho ngukhuluma ukuthi umuntu owayehlala laphana kwakungumavimu wereze nxa kuyilokhu zeni kuyibrand eyaziwayo iyasale lokhu ithengiswa abantwana besale bebenefit ikwesofuna ukukubuyelela khonokwana ukuthi ibrand mayingafi kule zinto eziningi sibili silabo otebotebo peanut butter ogogo bomkhomo webayozathola yidrinki eyenziwe ngumama layise ugogo omkhomo erecognizwa ethengwayo ema-tuck shop ethengwayo ezibawuzeni nguminista wethu laye besigqugquzela ukuthi hhayi let's go beyond our boxes esilawo and think sibone ukuthi siyayenza njani ngoba ukuthi sibe ngo-cry babies ikhale sikungela lutho silwenzayo akuncedi.
Lowo ngunkosazana Debra Mukasa, isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association esixoxelayo ecingweni ekhona le koBulawayo. Ingcwethi kwezempila kahle sezikhuthaze abesifazana ukuthi bebhalisele ukuhlolwa ezibhedlela lemakilinika nxa sebekhulelwe kumbe bengakazithwali kusese lesikhathi ukwenzela ukwehlisa amathuba emigoqo abangabhekana layo nxa sebebeletha egoqela ukuswela kumbe ukubhubha. Umongikazi osebenza esibhedlela sikahulumende ongathandanga ukubethwa ngegama uyaxwayisa.
Akaqali vele ukuthi azithwale wayesefuna ukuzithwala akazihlolela ukuthi impilakahle yakhe injani. Kungaze ukhonfome namhlanje ukuthi uzithwele siyakhuthaza ukuthi base bayebhalisa ezibhedlela ukuze balandelelwe ukuthi baphile kuhle yini kuhlolwe leminye imikhuhlane engabakhathaza ekuzithwaleni kwabo. Kasitsho ukuthi kamele linyanga zibe ntathu zibe mbili sitsho ukuthi angavele abekwazi ukuthi sengizithwele akasavele abhalise ezibhedlela ukwenzela ukuthi agcinakale kahle impilo yakhe lempilo yomntwana nokuhlolwa isimo sakhe sezempilakahle.
Imbadalo-ke ingabe iyiyo ebasindayo ukuthi bebhalise?
Imbadalo ziyasinda abantu kakhulu. Izibhedlela ziyadula zonke nje zingabe zingezikahulumende ikakhulu njani lezi ezizimeleyo. Imali kayikho ebantwini ikakhulu laba abahlala ezindaweni ezikhatshana lezibhedlela. Imali yokugada ukuthi ayifika khona nje vele esibhedlela imali ephezulu kakhulu. Le mali yokuthi afike-ke esibhedlela ebhalise abe umuntu ozabehlolwa ngaso sonke isikhathi konke lokho kusinda umama ukuthi babhalise ngesikhathi. Kulezi indawo ezilokhu zisasilela amaklinikhi, othola abantu behamba ama-10-15 kilometers njengasemaphandleni, kungela klinikhi yokuthi bangathola ukuthi bayebelethela khona. Ingabakhona ekliniki eduzane maybe uzathola ukuthi i-staff esikhona silutshwane kakhulu ukuthi sidile nezakhamizi eziduzane kuleyo ndawo.
Ngaphandle kwembadalo bengabe bekhona abanye abalokhe belandela okwesintu kumbe abamadolo nzima nje ukuthi baye ezibhedlela.
Abesifazane abangalandeliyo bakhona kodwa ayinani labo seliphansi kakhulu. Abangalandeliyo lokhu besesekhona, abezokholo labakholwayo isintu basesekhona kancane. Abongikazi abeze community lokho besaphuma sibili phandle ke siyafundisa abantu phandle ukuthi hayi ukubelethela ekhaya kuba yingozi, babachazele nje zonke iingozi zangkhona. Siyabachazela, siyabafundisa, kodwa umuntu ukuthi aguquke kuthatha isikhathi lokubona ukuthi kuyini okubi lokuhle.
Lowo ngumongikazi osebenza esibhedlela sikahulumende esixoxa laye eseGweru. Kweziphathelane leMelika, isiqinti seTexas silabantu abavela emazweni asemhlubulweni weAsia abanenganyana abayi-1/3 yabahlali kuleyo ndawo. Njalo abanye imdeni yabo yafika eminyakeni elikhulu lamachumi amahlanu edluleyo, i-150 years. Abavela eChina, ama-Chinese Americans, bafikela eLone Star State. Kulabanye njalo abaningi eziqintini zeNew York leCalifornia. Ekolitshini leRice University kwavulwa indawo eyaziwa ngokuthi yi-Houston Asian American Archive ukulondoloza umlando wabo, ukugcina impahla zabo zesintu lembali yabanye babo abafeza imisebenzi emihle eyentuthuko emphakathini. Wonke lokho bekwabelana lezizukulwane zabo. Udaba lolu lulotshwe intathelizindaba ye-VOA u-Elizabeth Lee, latolikwa yi-Studio 7. Luyalandela uhlelo lwabasakhulayo.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami ngudaba kancube. Namhlanje sixoxa lomnumzana Butholezwe Nyathi, umhlali wakobulawayo ngodubo oseluhluphile olwezidakamizwa.
Ukuphatheka kwabontanga ekusebenziseni izidakamizwa luhlupho kakhulu selukhona esilubonayo indawo yonke nje lapho esihamba khona. Kusuka kube banzi kakhulu ngoba lawo umumo womnotho welizwe kawumanga kuhle. Iningi labontanga liyaswela imisebenzi, ngakho ingqondo zabo zididekile, baswela okokwenza ezigabeni abahlala kuzo. Kudala sisakhula kulalabo futhi njalo abakhula bebancane kulathi kudala besitshela ukuthi hayi kuma-communities kwakusiba le midlalo, entertainment, arts and culture, ibhora lokunye nje imidlalo ethini abantu ababephatheka kuyo okwakuqoqwa ngama-city councils. Konke khona kuyena sokwachabalala, singakunanzelela khona kuyena lakho akukuningi ontanga abangakwenza okuproductive ezigabeni abakuzo. Indlela nje impilo yedolobheni engayo yokuthi ngempela viwe kufuze kube le ndawo ezibalulekileyo ezaziwayo ukuthi akungahamba lapho lalaphayana kulalokhu okwakhayo ongaphatheka kukho. Konke khona kuyena kakusekho, ama-youth club siyavalwa, ama-recreational park aseyachabalala. Kuningi okwakusenziwa kudala okungasekho kathesi kuyangezelela, but injongo nhloko yohlupho kimi ngombono wami ikhona lokhu kuswelakala komsebenzi. Njalo abantu nxa ingqondo zididekile bazadinga phela ukuthi bazidakise ilanga litshone bengaboni ukubhokakala kwelanga lakhona. Nxa ulo hlupho odinga uncedo, ixoxa lomngane okuqala yavuma ukuthi ulo hlupho, ungalandula ukuthi hayi ngirayithi wona ukwazi ukuthi ulo hlupho, vuma ukuthi ulo hlupho dinga uncedo. Ukuthi uludinga ngaphi kuyachiyana ukuthi wena ungaphi. Bakhona yini abazali, bakhona abafowenu, abanewenu, xoxisana labo. Nxa imali zivuma njalo hamba ku-rehabilitation uncediseke. But okokuqala ukuthi ivuma ukuthi ulohlupho. But okutshoyo ngomzekeliso ophileyo, ye akula mqhathi ofuna ukusebenza lo muntu ohlala edakiwe. Ngoba wena nxa uqhathiwe uyisibonakaliso somsebenzi wona lo owenzayo nxa uhamba laphana abantu bakukhangile bajaja wena bajaja lomqhathi wakho so nxa uhlala udakiwe kawusancedise ekuthuthukisweni kwekhampani yona leyo oyisebenzelayo baza kwekela uhambe ngoba bayakuholisa kodwa wona kawusasebenzi subaphambanisa unjongo zabo abalazo so hhayi vele kuzafuze bakuxolise ngoba njalo yiphose irisk also to kwabanye osebenza labo nxa uhlala udakiwe sungabachaphi nosungabalimaza ngendlela ezijiyeneyo so ngakho kuyinto eright sile ukuthi bakwekele uphume emsebenzini
kukhona na okwenziwayo ukuqeda lolu dubo eZimbabwe
ye uhulumende sezamile ukungenela lapha lalaphana ngemizwe besithi kule task force yoku-attracta lokhu lalokhu ama-artist wezelayo ekhampeni ngezingoma abazihlabelayo ukuthi hhayi ontanga lingaphatheki ekusetshenzisweni kwezidakamizwa so yimizamo engiyibonayo nje ku-community kulabadala njalo ku-community abazipha umlando ukuxoxisana labontanga kuzigaba lapho abakhona kuzo bebanika ezinye izinto zokwenza in ways to replace lokhu asebekwenza ngoba bathi bayaswele okokwenza so abadala nyake mbona ezikhathini eziningi bezama labo ukuthi babanike ukuyimisebenzi emisebenzi anyana bathole imali so indlela zokuxazulula lokhu zimbalwa kuya ngokuthi ungaphi kodwa wena njengawo lo mlando olohlupho lwakhona nguwe olomlando ukuthi ukulungisise lokhu
kusigaba sabatsha besixoxa lomnumzana Buthelezwe Nyathi umhlali wakoBulawayo ngodubo lwezidakamizwa asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo olivalelisayo ngudaba kancube
ngesizwe eziphathelane lamasiko
sigcina amasiko
kwenu
kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lilami umthembo sithembayo uGibbs Dube namhlanje ke ngisegwanda khona le ngile nduna uMathema nduna kunjani baba
ngiyaphila
ye akusiteleke ukuthi ungaphi khonapho lapho khona
kathi ngisegwanda
ye kunjani enqameni khona
hayi bonga nje ukuthi ngilokuwazi
ngathi ancho phela ye so lapha nduna lamhla sikhuluma ngodaba lobuduna siyabona kulezi nsuku kule nduna ezinye ezingabomama kambe vele kwakuvame kanganani esintwini futhi kube le nduna yesifazane
hayi esintwini sesintu sezolo akuzange kube le nduna engumama uyaqala nje namuhla ngoba sekule ama-gender rights ngesesekha izinto ezezinye zizezizofaka phakathi kwabantu ekintini ngoba khangathi izinduna zonke ezazikhona ikakhulu ngapha elisinda kithi lemandebeleni into yayikhona kwakuyinto yama-general izinduna zonke ezaba khona kwakungumuntu oyabezibonakalisile ukuthi uyenelise ukumelana lempi empini noma lakhathesi kawuhamba abafazi ukuhamba amadoda la le ndlolo lokungahamba abafazi lokuhamba amadoda so ngapha ubudima bangapha kakhulu kuyinto esempini babungokwamadoda
ye so singathi pho akuphazamiseki khonokho yini ukuthi songena abesifazana kulezi nsuku
kuyaphambaniseka ngoba kusuka kuphume ngangikhuluma nabangidingi ukuthi nganindawo lobo yihlamba iyabe yinto yomzila othile okufanele kube khonapho kodwa-ke okusuka kuhlukeleni isikhathi esingafuni ukulandela khona kwelo kufanele kungahambi induna nakuyukuthi emolini akukabi lo muntu elingele ukuthi ngaphathi kuyakufanele kubambe umngisa kumbe kubambe omunye umuntu esekuhlekeni le nto yemuli ngoba isintu sethu siyasilahleka uyathola ukuthi namhla kufa ubaba obephethe imuli kumbe phethe ubuduna kube sekuthiwa sekuthethe omunye wemuli hhayi kakusohlizi liyabe lisakhala lina njengemuli alivunyelwa ukuthi libe ngabantu elibonakala likhulumisana ngabantu into eziyabe ziphathelane lobuduna kuyabe kufanele ukuthi kuye kumdlisa olikhethe omunye umuntu ongasowemuli onguye oyabe libambele lobo bukhosi kuze kufika isikhathi sokuthi likhale ngezilwe kudlule isikhathi esiningi uyavumelana nami ukuthi esintwini siyakwazi ukuthi nxa umuntu ezila kuyahlala umnyaka kwenzela ukuthi kwenziwe izinto ezithile ezileyo ukuphazelana lombuso lakunye okunjalo chithe le mpahla zalowo muntu obekhona ephila zinto okungaqaliswa-ke ukuthi kukhulunywe ngokuthi njengoba siyimbulenje ubukhosi lobukhathi esibuya ngabo lapho akujalo ukuthi sekuthi ngeke ngabe ukuthi mina kangizalanga umntwana ongumfana njoba ngilomna wami umkhulu wayenezele umfana kumbe ngephila bekusiya kuye kumbe uye ebantwaneni bakhe ngoba kuyabe sonke sekuwazi ukuthi lwana yinduna yebo yi kodwa ubambile bonke indlela.
Hayi ke siyakuzwa nduna, sibonge kakhulu ungadina lokusasa sabehlala sibuya siza ukuthi ezamasiko sihamba njani kuwe khonapho nduna yethu.
Ye hayi sikele salawulwa yithi abanikazi bani. Ungani selilawula emzini because kungani liyathupha.
IMathembo.
Yabo.
Ye kwezamasiko belilami uMthembu Sithembayo ngixoxa le nduna uMathema besixoxa ke ngesiko lobuduna. Nithemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Sihlangane kuhlelo vuselela umoya. Namhlanje silomfundisi uSenisibanda.
Ngizafuna namhlanje sibale kumahubo 42 uDavid uyalobo uthi yena njengempala inxwanela imifula yamanzi kunjalo umphefumulo wami uyakunxwanela uNkulunkulu. Umphefumulo wami womele uNkulunkulu, uNkulunkulu ophilayo. Ngizahamba nini ngiyohlangana loNkulunkulu? Ngifuna ukuthi mina kulento eqhakathekileyo okumele ibe khona empilweni zethu ukuze sitshona sebukhoneni bukaNkulunkulu. Siyakwazi ukuba impala nxa inxwanela amanzi isiwomile ifuna ukuyanatha iyagijima iwanuka amanzi izi iwathole lapho kulamanzi khona kulomthombo wamanzi kumbe kulemfula khona. Nxa impala siyakhona ngale iyabikwazi ukuthi kodwa ke emanzini siyakhona ngale ingabanjwa izilwane kumbe kulengwenya kumbe kulokunye siyakuvika konke lokhu siyanatha amanzi ukuze iqede ukuwoma. Thina njengabantu okokuqala into edingakala empilweni zethu ukuba siwomele uNkulunkulu lobukhona bakhe. Abantu bawomela ezinye izinto eziphelayo. UIsaiah kuchapter 55 uyakhuluma ukuthi kambe ukhona na owomileyo ongalamali yokuthi kuthengwe lokhu amanzi ukuze aqede ukuwoma kwakhe. Manje nansi indaba ezimnandi ukuba uNkulunkulu nguye ongaqeda ukuwoma kwethu. Njalo amanzi avela kuye athengiswa. Akudingi intengo evelela kithi ngoba yena sowabhadala leyo ntengo. Amanzi awumele siwanathe nguye uJesu Kristu, bukhona bakhe uJesu esempilweni zethu. Siyamkhumbula umama lwana owahlangana loJesu emthonjeni emdingela esithi ufuna ukumnika amanzi kodwa uJesu wasesithi hatshi, awumelanga kube ngonika amanzi kodwa mina yimi endla amanzi okokuthi unganatha amanzi lawo akwenza ungasawomi futhi ngoba uyakusunatha amanzi aphuphumayo aphuma empilweni zakho. Ngakho ke ngifuna ukusinika ingqobe ngezinto ezintathu. Okokuqala, ukuba sibeni kwazi ukuba amanzi lawo azayenza ukuba singawomi njalo siwathola kuJesu. Abantu badinga indaweni eziningi izinto abangazinatha ukwenzela ukuthi impilo zabo zithole ukusuthiseka kodwa bazibone sebewomile futhi. Inotho esiyithola emhlabeni, amandla esiwathola lapha emhlabeni, ukubukwa ngabantu lakho konke, ukuthola inkazimulo ezivela ebantwini, kumbe ukufunda. Abantu babezama ukuqeda ukuwoma kwabo ezintweni ezehlukeneyo kodwa zonke lezo zinto ziyize nxa uJesu kungawusuye okokuqala esimnathayo. Ngifuna ukuthi ube kwazi ukuthi umthombo owudingayo yiwuphi nxa uwomile. Udinga umthombo onguJesu Kristu. Okwesibili, ngifuna sinanzelele ukuba lokhu koma kumele kuvelele kithi. UNkulunkulu kakufosi ukuthi mbukubamba ngamandla ukuthi uze kuye. Siyayibona impala nxa idinga amanzi okunatha. Ayiso sifule esibuya empaleni kodwa impala iyagijima iseqa amagwenzi iseqa izihlahla ibaleka isiyadinga inuka lapho kulamanzi khona. Wena kumele ube kwazi ukuba lumthombo ongakwanisa ukuba uqede ukuwoma kwakho konke. Thola elizwini likaNkulunkulu. Ilizwi likaNkulunkulu yiwo amanzi esiwadingayo empilweni zethu. Akho namhlanje ngifuna ukuba ungamdinga uJesu, udinga ilizwi lakhe ngoba yilo eliqeda ukuwoma kwethu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni baba egama lika Jesu. Siyathandaza ube imphefumulo levulekileyo isizwe ilizwi lakho. Inike amanzi avela kuwe, amanzi ababa impophoma nxa ephuma kibo esiya kwabanye abantu, njalo azabenza ukuba bangasawomi ngoba banathe wena Jesu, banathe izwi lakho, banathe ubukhona bakho moyo ingcwele. Siyathandaza igama lika Jesu uba baba kwenzekale kube njalo ngegama lika Jesu. Siyathandaza, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi useni Sibanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Wezemidlalo. Namuhla silomdlali wenqindi oludumo uElvis Bulawayo Bomba Moyo owakubulawayo kulezi nsuku uhlala kwele South Africa lapho azilolonga khona encintisa kumidlalo yenqindi elwela izicoco ezichiyeneyo kuzwekazi leAfrika lasemhlabeni jikelele. Asizweni ingxoxo ayiqhubele intathela izindaba eStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Uchaya eziwayo ulayo bomba uphosa inqindi njengenqindi. Asizweni elonda imbali yakhe.
Ngizalelwe kobulawayo empilo hospital ngikhule ngihlala enkulumane yaye. Ngafunda enkulumane khonapha esikolo okuthiwa yiMtshane iprimary school. Ngaqedelela esigombe primary school then isecondary. Ngasengena-ke enkulumane hayi lapho ngenze khona uform 1 aze ngafika uform 4. Kunapho nje enkulumane eholu engiqale ukufunda khona izinto lezi eziyingqindi zokulwa. Ngiqala ngekarrier club eholu.
U-Elvis uthande umdlalo wenqindi esakhula ngoba ukuphosa isibhakela kuyinto ayithandayo.
Ngiqale ngo-2003 ngiqala nje kuma-amateur lapho. Ngaze ngathi 2005 ngangikhona nje ngiyithatha nje ngathi ngiyaqina ngayo. Ngalo ama-amateur fights bona angena ku-34 and then mhlawumbe ngabe nganqotshwa amathathu khonapho phakathi kwe-34 leyo. Ngase ngisiyaba yi-professional boxer ke ngiqala e-South Africa lapha e-Johannesburg ngo-2008 September ngikhona ngithola i-fight yami yokuqala yokuba yi-professional boxer.
Ubulawayo Bomba uncintise kumdlalo yenqindi eminingi eZimbabwe nakuzwekazi le-Africa uthi ukhona odwa ngeke awukhohlwa.
Kule one i-fight engayilwa eHarare ngo-2017 mangilula i-title okuthiwa WBF which is World Boxing Federation All Africa Heavyweight Boxing Title. Ngisilo nomfana waseKenya kuthiwa nguBernard Adi. Ya nginqoba-ke lo mfana lo seHarare lapha e-Rainbow Towers. Ya bengiqala nje laphana ukulwa kuyukuthi isupport yonke isupporta mina. Ama-fans wonke ayeculela mina. Angile bali yangifight liyana ngoba hhayi yangijabulisa kakhulu yangifight.
Lona igama elithi Bulawayo Bomba labuya njani moyo?
Kulo commentator ebengisilo lapho mangiqala ukungena ku-MMA lapho mangijika nje izibhakela zami ngijika nje athi azi angikaze ngibone umuntu ojika amabhomba like lo umfana wakobulawayo lo and hayi sakuhlanganisa nje sabona kufaneleyo nje ukuthi sithi hayi Elvis the Bulawayo Bomba. Bengisijika isibhakela awuyezwa nje ukuthi hayi suka mfuka uyisusa indoda hayi ukuthi nje siwahlala suka mfuka uyidudula sibilingisuse phansi.
Ubulawayo Bomba ulokhu edlala umdlalo wenqindi lokulwa ekhaba owe Extreme Fighting Championships i-EFC ulomdlalo omkhulu ngenyanga ezayo.
Njengamanje mina ngikucamp ngilungiselela i-EFC 122 kusho ukuthi izoyenzakala eSouth Africa eSunningino kuthiwa yi-EFC Institute mhlaka 10 April. So ngiyabe ngisilwa lo ndoda kuthiwa ngu-Antoine Morel obuya eFrance. So silwela tightly EFC ngi-opportunity yami yesibili le ukuthi ngibe yi-champion. So yiko nje ngibhizi ngakho okwamanje and then but for ukusebenza ngiye le security company Bomba Protection la nje ngiyenza khona i private security.
Ho Elvis ulaye bomba moyo uthi kakwazi ukuyathatha nini umhlala phansi ngoba umdlalo wenqindi uyawuthanda. Imele 7 igamara mngeza Jesus Band.
Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kusasa.